ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 21 Nhlolanja 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamhlanje bekulikhefu elakhethwa ukunanza imisebenzi yabatsha elizweni ele Robert Gabriel Mugabe National Youth Day liqondana lokunanza ilanga lokuzalwa lowaye ngumongameli umnumzana Mugabe. Lanxa uhulumende esithi izinqumo ezithethwe libhanga lesizwe ele RBZ izolo zizaphathisa imizamo yokuvuselela umnotho, ezinye ingcwethi zithi lezi izifiso nje zikathemba lo amukela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebize omunye njalo umhlangano lamabandla ezombusazwe aphikisayo okukhulumisana ngemizamo yokudinga amacebo wokuqeda inkinga ezibhekane lelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebize omunye njalo umhlangano labamabandla ezombusazwe aphikisayo ancintisa kukhetho lokudinga umongameli, bekhulumisana ngemizamo yokudinga amacebo wokuqeda inkinga ezibhekane lelizwe. Lomhlangano ngowesibili kubizwa uMnangagwa esigodlweni sakhe eState House. Umsekeli womkhokheli we-MDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Obed Gudu, utshele iStudio 7 ukuthi bemukele incwadi yokubanxusa kulomhlangano, ngakho-ke bazabe bemelwe emhlanganweni lo. Kodwa unobhala jikelele webandla elikhulu eliphikisayo le-MDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Douglas Monzora, uthi bona njengebandla abayitholanga leyo ncwadi yokubanxusa, esithi kodwa lanxa ngabe benxusiwe bebengasoze baye njengalokho abakwenzayo emhlanganweni wakuqala. Leli bandla likhala ngokuthi limihlangano akumelanga yenzelwe esigodlweni sikamongameli seState House, njalo ikhokhelwa nguMnangagwa abangamamukeli ukuba wanqoba kukhetho lokudinga umongameli olwanyakenye. Lanxa uhulumende esithi izinqumo ezithethwe libhanga le-Reserve Bank izolo zizaphathisa emizameni yokuvuselela umnotho, ezinye ingcwethi zithi lezi izifiso nje zikathemba lowamukela. Usibalukhulu webhanga leli umnumzana John Manguja wazise ukuba ngokusemthethweni isisindo se-bond note sesiphansi nxa silinganiswa lesedola leMelika. Wazisa njalo ukuthi osamabhizimusi sokumele bahlele intengo yempahla zabo nge-RTGS dollar kuphela, hatshi ngedola leMelika. Kodwa ingcwethi kwezenotho umnumzana Calvin Manduna, yena oqhuba izifundo zakhe ze-PhD khonapha kweleMelika, uthi kaboni lokhu kuphathisa ngalutho.
Kuzaba nzima mumzane. Into enkulu uMankunja has confirmed i-reality ekade waziwa umuntu wonke ukuthi akusela i-1:1 and i-RTGS sizaba i-de facto currency and izaba i-floater. Ngiyesaba ukuthi okuzayenzakalayo kathesi ikuthi kuqala kule inflation kuzaba le-devaluation engisabayo ezalandelayo nga i-floating rate siza aligna le-parallel rate. So, siza bono tu umnotu zanzagala ini kutu angilashua.
Abanye bathi wenze kuhle kakhulu ngokuvuma ukuthi ibondi kalisalingani le dola elemelika njalo bathi wenze kuhle ekuthini intengo yezinto ezitolo lamabhizimusi kumele ibe iku RTGS dollars. Awubona kuphathisa yini konoko?
Uyenze kuhle kodwa uphuzile. Abantu have been talking for months ukuthi evume ukuthi akula 1:1 ube siyala. So ukuthi sim congratulate ukuthi yenze kahle, he is very late in doing so. That is part of the problem yakhe lo mthuli Ncube, they are very reactionary. Bayaphuza ukuresponda. Number two, inkinga ezalandelayo is that we are now entering a vicious cycle. Ekuthi umuntu ongizaba sedinga i-US dollar ebaleki i-RTGS ngoba i-RTGS iyaluza i-value because of i-inflation esikhulumayo konke le devaluation. So i-economy izaqalisa ukudollarize kutsha and liyakwazi ukuthi last time si-dollarize siyaqalisa ukuthi-attract ama-imports amaningi. Kuyaba le-dumping yama-imports as abantu come to mop up US dollar eZimbabwe. So we enter another vicious cycle of liquidity crisis. Yokuswelakala kwama-dollar and abantu bonke trying to move into US dollar and a trade deficit in dollar terms. So as sizabona ukuhamba njani, but I feel that in trying to resolve one problem, bavula umnyango wenye problem.
Uthi wena umnotho uzaqalisa njalo ukusebenzisa idola lemelika, idollarization. Ngokwenza kale izolo ukhonoko ukuthi abamabhizimusi kabasavunyelwa ukuhlela intengo zabo ngedola lemelika. Ungathi yiyo yini i-de-dollarization ukwesulwa kwedola lemelika kumbe kwenzeka kudala?
Bazazama, bengazama. Ukufaka ama-controls lawo, you start to see companies close. Already bathi 100 companies have closed ngesikhathi kaMnangagwa. Bengazama ukutshela ama-company ukuthi lingachaji nge-USD. Liyabona amanye bese bevala. Already we are seeing ama-airlines, for example, foreign airlines, bayadimanda i-US dollar. And ama-costs abo are not in bond or RTGS. Bayathenga i-fuel, lani, bayabhadala ama-US dollars. So you can't expect ama-business anjalo ukuthi ebe viable with only receiving i-local currency. So kuzaba nzima. I-monetary policy leyi yabanika umsebenzi omningi. There's still a lot of work that they need to do. That's why mina ngivumelana nalobithi ukuthi bekungcono. They explore all options.
Hello, ke ngumnumzana Richard Manduna ingcwethi kwezenotho ubexoxa icingweni le Studio 7 ekhona pha kwele Melika.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Lamhlanje bekulikhefu elakhethwa ukunanza imisebenzi yabatsha elizweni ele Robert Gabriel Mugabe National Youth Day. Leli langa liqondana lelanga lokunanza ukuzalwa kukamongameli wakuqala kusukela ilizwe lithola uzibuse umnumzana Robert Mugabe. Okuningi asikuzweni kuGibson Bebe oStudio 7 esethulela lolu daba eseHarare.
Loba nje ilanga leli kulikhefu lokunanza intsha yelizwe eleNational Youth Day bekusobala ukuthi intsha lozulu wonke jikelele elizweni uqhubeke ngemsebenzi yakhe yansuku zonke endaweni ezijiyeneyo zedolobho leHarare ngaphandle kwezisebenzi zikahulumende labantwana besikolo abatshone emakhaya. Umgabe yena namhlanje ufikise iminyaka engamachumi ayishiya galolunye lanhlanje 95 kodwa lokhu wakhutshwa embusweni ngomnyaka 2017 ilanga leli uselithakazelela eyedwa lomdeni wakhe umnumza Richard Mahomva ingcwethe ecubungula ezombusazo uthi leli langa seliqakatheke nje ukuthi linika uZulu weZimbabwe isikhathi sokuthi acabangisise ngempilo kaMgabe ukuzinikela akwenzayo ekuletheni uzibuse kanye la kuphambanisayo embusweni wakhe.
Ilanga esikhumbula khona imisebenzi emihle eyenzwa ngumongameli waseZimbabwe ikakhulu lelanga eliqakathekileyo elisenza ukuthi njengabatsha sikhumbule abanye abafanana laye abaletha inkululeko njalo kusenza sibe lokunakana ukuthi sivela ngapi njengabantu baseZimbabwe njalo siya ngapi.
Lokhu kugcizelelwe ngomunye njalo ohlaziye ngezombusazwe umnumza Thembani Ntunkagwa othi impilo kaMgabe kumele ibe yisibonelo esihle kwabasakhulayo ikakhulu indlela aziphatha ngayo eyiyo emenze aphile kude kangaka. Umfuka Ntukagwa uphinde wathi loba nje uMgabe enamaphutha awenzayo kumele isizwe singakhohlwa okwayizolo okuhle okwenziwe nguMgabe.
Kumele sikhumbule ukuthi uMgabe wayinationalist. Masikhuluma abantu abanationalist ngabonkomo, ngabo-JZ, ngabondabaningi, ngabo-Tikere. Bengaba le mbali ezingayithandiyo kodwa kumele siyigcine leyo mbali. Ngamafitshane okwayenzakala ngo-November 18 kwakungakuzwisana kwamasosha lama-nationalist. Kathesi ilizwe selingamasosha, konke sokuyisisotsha-sotsha, ngatho njalo ngamafitshane.
Kodwa iningi lithi iphutha elikhulu uMgabe alenzayo yokudonsa isikhathi eside sembusweni kwabangeka ukubhidlika kwehlangothi zonke zempilo ekakhulu umnotho welizwe. Umnumzana Andile Nkomo isakamusi Harare uthi uMgabe wayevele edayele ukukhokhela abensundu ukuze bathole uzibuse kodwa wasesenza iphutha lokubusa kweminyaka eminingi wagcina esesiba lamaphutha amaningi. Umfuka Nkomo uthi amazi kaMgabe aseyisikhumbuzo sokuthi wayeboniswa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wayengamelanga akhokhele leli lizwe.
Ubaba uMgabe yindoda engazange ibe kwazi ukuthi yonke into lesikhathi sayo. Ngokubona kwami mina kwakuyindoda eyayivele idalelwe ukuthi ikhokhele abantu abasundu ukuthi bathole uzibuse okuyinto ayekwanisa ukuyenza ngesikhathi sakhe. Kodwa akazange abe kwazi ukuthi sisiya phambili abantu abamsundu sebezibusa. Kwasokumele achiyele omunye ekwanisa ukuqhubekela phambili ngomsebenzi lo. Yilo iphutha nje engalinika uRobert Mgabe.
Kodwa abanye bathi uMgabe nguye imbangela yenhlupho zonke lezi ezibhekane lelizwe kwezonotho, kwezenhlala kahle kaZulu nakwezombusazwe ngoba nguye owadala ingxabano lenzondo elizweni kusukela ngesikhathi sombhuqazwe yoguguraundi inhlelo ezinjengomuramba tswina kanye lodlame liko 2008. Umnumzana Nkosana Dube ngomunye wabatsha abangakholwa inhlonipho eyaphiwa ilanga lokuzalwa kukaMgabe ukuthi kube lilanga lokunanza imisebenzi yabatsha ethi intsha yanamuhla ayilamsebenzi ngenxa yomnotho owabhijizwa nguMgabe.
UMgabe asikhohiwe, uMgabe wabulala ilizwe leli. Thina sisakhulayo vele i-featured yahle yaphambaniseka vele silapha namhla ngenxa yakhe. For 37 years ebusa leli lizwe elibulala engelandaba lakho lokho. Yena ezidingela imali zakhe ebulala. UMnangagwa lo osekhona lo usenza sizwisise ukuthi waye uMgabe wayeyala ukuthiyela uMnangagwa elizwe. UMnangagwa selibulele laye.
Usungumnyaka wesibili ilanga lika 21 Hlolanja laphiwa inhlonipho yokuthi kube likhefu lokunanza imisebenzi yabatsha kuqondana lelanga lokuzalwa likaMgabe. Kodwa ngemva kokususwa embusweni ilanga lika 21 Hlolanja alizange lithakazelele ngendlela elalithakazelwa ngayo uMgabe sabusa lapho kwakusenziwa inkalakatha yedile ezinkundleni ezijeneyo zelizwe kunxuswa abasekeli bebandla leZANU-PF lapho ababehlangana kudliwe kunathwe kanye lokucula kuthakazelelwa impilo yakhe abaningi bemfisela impilo ende. Khathesi uMgabe sokuthakazelela lelo langa lomkakhe lomdeni wakhe emzini wakhe waseBorodeo eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Kusasa iCommission ebona ukuqondiswa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission iZEC ikhangelele ukuqala ukubhalisa abalesifiso sokuncintisa kukhetho lokudinga ukansila ozamela uward 28 kukansili yedolobho lakoBulawayo iNomination Court eBulawayo Large City Hall. Lokhu kulandela ukubhubha kukakansila Ncube obemele iward 26. Abakhangelelwe ukubhalisa kusasa leli dale lihlala ngabamabandla agoqela abomanyano we-MDC Alliance, ZAPU, ZANU, MRP labanye ukuze bancintise kukhetho luzaqhutshwa ngenyanga ezayo mhla ka-30. Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokubhekane labesifazane ngesikhathi usibali ukhulu webhanga le-RBZ esanda kwethula umbiko othi sokuzasetshenziswa imali e-RTGS dollar eZimbabwe. Ithumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende yakwele Pakistan u-Imran Khan uselaye ibutho lake ukuthi lidubulele ukubulala wonke umuntu wakwele India ubonakala ehlasela lelo lizwe. Ngemva kweminyaka elithumi inkampani elungisa impahla kagesi e-Samsung yethule umakhalekhukhwini wohlobo lwe-Galaxy izolo. Yethula omutsha ochumbulukayo ube li-tablet iGalaxy Fold. Lanxa kule mizamo eminingi yokuxazulula inkinga leZimbabwe libhekane lazo, ibandla elikhulu eliphikisayo ele-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lilezikhalazo ezimbalwa ezigoqela ukuthi kube lomlamlankunzi ongayelamanga cele okhokhela lezinkulumo ongayisuye mongameli Emmerson Mnangagwa elithi nxa zingalungisiswanga abasoze baye. Kambe lezinkulumo zizaphuma lokuncwebekayo na kusasa? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda endawonye lomnumzana Believe Gawule owebandla le-ZANU PF onguye osungula lingxoxo.
Ye inkulumo lezi sikhangelele ukuthi zilethe okungcono ngoba umumo wethu lo ungalungiswa kuphela aluba sengathi sihlanganisa amakhanda ndawonye njengabantu beZimbabwe. Sivumelane, sivumela lapho okuphambanise khona, okuphambaniseke khona, silungisa sindawonye, sisiya phambili, siyadingana ukumangalisa ngesikhathi esinjengalesi. Sidingana ukwedlula angazi ukuthi ngathi nini. Njengalokhu kade sikhangelele ukuthi sivuselele umnotho welizwe, sivuselele kunye, silungiselele kunye abanye abakusolayo okungenziwanga kuhle izimpambi emuva. Ukuthi mhlawumbe ingxenye abanye bethi hayi ama-reforms amanye kadange bekhona lalapha lalapha into engizokhetha. Sibe sikhulume ngakho sindawonye. Silungisa sindawonye sikhangelele ikusasa.
Mnumzana Sibanda uthini wena ngalokho sokukhulunywa ngubabugawule lapha ukuba naye kuyadingakala ukuthi abantu behlale kodwa siyabona ukubana kule ngxaki ezikhona esezibangela ukuthi ibandla lenu lingabi khona.
Uyabona Chris, ingxoxo lezi ezikhulunywa ngabugawule lezano ziyafala lengxoxo zokuthi ufike emzini wakho ukhande enye indoda ilele lomkakho. Then indoda naleyo besisithi hayi ndoda buya sizohlala phansi emzini wami sixoxe ngokuthi singawulungisisa njani. Kina, I think njengebandla sibe very clear ukuthi khona umlangagwa laye uphakathina kwengxabano ezikhona ngaphakathina kwaleli lizwe. Ngenxa yalokho-ke umlangagwa kakulandlela angaba nguye umgcinisihlalo obiza abanye ukuthi buyanini sizohlalani phansi bese sikhangelele ukuthi kulento engaphuma ngoba kula nto ephumayo endaweni enjengayona leyo. Ekufuze njalo sikukhangele Chris ukuthi lawo ababizwayo hayi kasiyali ukuthi amabizo abo ku-ballot paper ayekhona kodwa asikhangele phela ukuthi kanti vele bona basapotwa ngabantu abanganani. So-ke ngenye indlela umnangagwa ubizeni nje ukuthi ahambe etshela abantu bakhe lokho akucabangelayo.
Mnumzana Gawule, nanto ke uda uthini wena?
Ngiyamuzwa honorable Rifanda ukuthi uletha umbono engingani nxa ngokukhangela ngikhangele ngibona ngani lokho ebuyile emuva kakhulu endaweni yokhetho. Ngibona ngani uChris Uswanda honorable uthi yena nxa ephathe kubandla labo bakhulisa ukuthi bahloniphe i-rule of law esiyiyo esikhuluma ngayo sonke mhlaba wonke jikelele la kusisekelo sombuso. Sikhangelele ukuthi thina nxa sikhangela sikhuluma sitsho njalo sesidlulile kunzima zonke lezi azivalayo. Ngezinye indlela ngibona ngani nxa elokhu ekukhuluma ngakhonapho thina sesisukile kobulawayo sihamba ngesitimela nje efolweni sesisenyama endlovu. Yena uselokhu ese-main station kobulawayo elindele ukugada isitimela ngoba ngani sidlulile ekhethweni. Ekhethweni lo nxa kubele kade engaze libale ukuthi kade lunjani kodwa sidlulile yikho yena kade selilunga ledala lephalamende sadlula ekhethweni. Aluba kade sidlulanga ekhethweni ngabe yena kavume ukuthi lasuke ephalamende ngale sengabi khona ephalamende babuyele endaweni lakuthi ukhetha lokuhambako. Esibe simvuma-ke ukuthi ngaleyo ndlela babebenalifaya ama-results onke okhetho lwayenziwayo sengathi lokhu okunye akuhambanga kuhle okunye lokhu kuhambe kuhle hhayi konke akuhambanga kuhle nxa kunjalo. Engifuna ukuthi ngikusizelele ukuthi bahamba le makhoti i-constitutional court yanquma isinqumo yangalesinqumo yikho kade sikhona phala phesikhona ungani sibuyele emuva. Yebo phela bayakonye kwaphambaniseka kwathini 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 kufana nomuntu ongaze ehambe ekhoti omunye sithi hayi mina kangilagqa kothi ikhoti ngavele ithi yona okume kunje kume kunjalo lo munye athanda noma kawuthandi kodwa sihlonipheni khonokho impumelo ethi mina emakhoti kodwa bona sebethethisa amakhoti bethi awuthajile abana abayenzanga kuhle umsebenzi. Uyazi nxa sesingayenza njalo mbona ngani akula nto engaphuma lapho.
Gawule nxa kuwukuthi lifuna ukufaka abantu kuqala khiphanini umlangagwa. Umlangagwa angeke waba ngumlamulankunzi ngaphakathina kwecala lakhe. Noma kathesi ungawukhangela Gawule uprezidenti wakho ukansele amangazi ama-meetings ama-centurali ukanselile emashonal and central okwaziwa yikudla kuthiwa vele kusukusela kudala indawo yokuthakula indawo yezalotiwe
ngamahungahunga ukuthi ngale ukuze umhlangano lwana irali yani ingabi khona kube yilokhu umongameli uyabe neschedule sakhe esingatshintshekiyo kwesinye isikhathi
umongameli wake wambonela umongameli olohlonzi uthi yena efake imeeting abantu bemashonal and central bamelela uspokesperson wakhe esesithi hayi ubesafona efonela abafowabo abakuregini yikho kokakhanseli somhlangano kholokhu. Thina siphila nama-members of parliament ama-national and central bayasitshela ukuthi amagonyesi lamabhaso ozophuka ahamba bengela abantu ngoba abantu mnangagwaka bamfuni lokhu asomahungahunga asothetimesfitin yinto ephuma kuma-members of parliament ehlangana ngophansi e-parliament yezimbabwe.
Ngiyakumangala khonoko ukuthi kule nto enjalo kodwa kumangalisi
ukhatyana wena usetholotho itholotho nebhindura nemashonal central ukhatyana kakhulu yikho mangala kanti mina ngihlala phansi nabantu ama-members of parliament akuleyana i-province yikho ngingamangali ngoba ngiyakwazi
mina ngiyahlanga.
Alo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda isiphathamandla sebandla le-MDC ubexoxa endawonye lo mnumzana Believe Gawule owebandla le-ZANU PF. abakhubazekile ngokungabona emehlweni baseZimbabwe bamanyene lamanye abamanye amazwe emhlabeni jikelele ukunanza ilanga labo ele World Braille Day eHarare izolo bekhuthaza ukuthuthukiswa kwenhlelo zokubatholisa impahla ephathisa emsebenzini yokubhala lokubala kwabangaboniyo lababonela khatshana ukuze bathuthuke labo empilweni. Okunenga sikuzweni kuMark Peter Ntambe eseHarare.
Lo mbuthano wenzelwe eHarare City Library izolo uhlanganisa abakhubazekileyo osakhula eligqwetha elilwela amalungelo abantu abakhubazekileyo uAbraham Mathetha ongaboniyo laye uthi kukhanya abakhubazekileyo betshiywa ngaphandle kwenhlelo ezinengi.
Singathi inkinga enkulu esingakuthi ngesiNgisi ama-negative attitudes. Ukuthi nxa abantu sebecabanga ngendaba zabakhubazekileyo baphonga ukuthi hayi lokhu kuyadula silezinye indaba ezipressing okumele sizilungise. Kwenza ukuthi kungadingwa izinto okathe sinxa ungakhangela uzathola ukuthi into ezisetshenziswayo ngabantu abangaboniyo ukubala lokubhala iBraille lapha eZimbabwe azitholakali ngendlela ebezitholakala ngayo ngezinsuku ezidluleyo. So singathi yiyo inkinga enkulu kakhulu.
Lo mhlangano obuthanise abameli bengatsha ezithile zikahulumende nenhlanganiso ezizimele kugoqela amakolishi. Umnumzana Masimba Kuchera ingcwethi ecubungula ngezomnotho ongaboniyo layo owenelise ukuphathiswa yesikolo seKopota School for the Blind laseDorothy Duncan Braille Center uthi imbuthano enje iqakathekile minyaka yonke ukuthi kuqhubekwe kukhunjuzwa iziphathamandla ngendubo ezibhakana labakhubazekileyo okugoqela udubo lweBraille olulokhela ungalungisiswa.
Ilokhu iludubo iBraille ngoba ayitholakali endaweni eziningi lapho abantu abangaboniyo abafunda khona. Uzabona ukuthi iBraille inzima ukuthi siyithole, inzima ukuthi sibe labantu abayifundisayo ababalisi abeBraille banilutshwane nxa sikhangele. Uzabona ukuthi ezinye izimfundo ezinjengeMaths ababalisi abafuna ukuthi bafundise iMaths ngeBraille ngoba bengakwazi ukuthi kwenzakala njani. Into enjengemusic ikhona imusic ungayifundisa ngeBraille kodwa asifundi into zonke lezo.
USenator Joshua Malinga umcebisi omkhulu kunkokheli yelizwe endabeni zabakhubazekileyo uthi uhulumende ulesifiso sokulungisisa indaba zabakhubazekileyo kuleli noma kuphazamiswa ludubo lwemali elizweni.
Uhamba kancane kuthi uhulumende lo esilayo omutsha i-secondary public in the new dispensation sifuna ukuguqula izinto abantu abalimeleyo baphathe njengabanye abantu, isikolo ezifananayo, imisebenzi, bonke bangathiywa.
Ilanga leWorld Braille Day linanzwa ngonhlolanje minyaka yonke emhlabeni jikelele. Kulilanga elazalwa ngalo lo owasungula izifundo zeBraille, uLouis Braille. Inhlanganiso yeBible Society of Zimbabwe ithethile lithuba lokunikeza amaBhayibhile ohlobo lweBraille kwabangenele umbuthano. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Dala kwakukhona.
Follow me. Long time ago. Long time ago,
our grandmother used to pull us around the fire. Around the fire, setting hane wane.
Long, 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 long.
Lontelecha ingoma kakhulu isigqibela uhlebo lwethu lalamhlanje. Kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Lamhlanje eZimbabwe bekulikhefu elakhethwa kunanza imisebenzi yabatsha elizweni ele Gabriel Robert Gabriel Mugabe National Youth Day. lanxa uhulumende esithi izinqumo ezithethwe libhanga lesizwe le-RBZ izolo zizaphathisa kodwa abanye bathi hatshi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.